Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhlaka 16 kuNhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Abahlali benyathime abangamachumi phose amane ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokudiliza iofisi yezanu PF. Bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi alizihluphi ngosephumile kulo umnumzana Morgan Komichi. Yena othi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi United MDC. Usuku olwabekwa inkantolo ukuthi idale lephalamende libe selihluze ukudula kwemali ebhadalwa ngabancintisa kukhetho lunamuhla. Kepha akukhanyi ukuthi sokuyikuphela kwalo na kumbe. Hatshi njengoba ikomiti yephalamende isithi akumelanga yehliswe limali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali benyathime abangamachumi phose amane 38 ababotshwe ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe esitokisini ngemva kokuba umantshi othetha icala labo ethe uza kwethula isinqumo phezu kwesicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail ngomvulo. Abasolwa babikwa begoqela abasekeli bebandla le-TRCC, abantwana besikolo kanye labantu nje makhaza. Abantu laba betheswa icala lokudiliza iofisi yezanu-PF kanye lezindlu zabanikazi kudlame olubikwa luqhamuke ngeviki edluleyo. Amaqweta abo awenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum athi bamsulwa. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi kalizihluphi ngobe isiphathamandla salo umnumzana Morgan Komichi. Yena owazise ukuthi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi United MDC. Lanxa uKomichi etshele intatheli zindaba kuthange ngenyathelo leli izolo utshele iStudio 7 ukuthi leli kayisilo bandla elitsha. Uthe okutsha kuphela ukuthi usexotshe uMonzora kuMDC wathatha yena ubuholi baleli bandla ngoba esithi uMonzora udla lezanu PF. Sixoxele umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDC kaMonzora.
Yebo kambe simbonile ubaba uMorgan Komichi owayengusosihlalo webandla lethu esipha i-press conference ukuthi sebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-United Movement for Democratic Change. Hayi, simfesela inhlanhla kulokho akwenzayo njengomuntu osephume ebandleni ngoba uyakwazi mhlophe ukuthi lokhana akwenzileyo angeke akwenze asale elilunga le-Movement for Democratic Change. Ubaba uKomichi nguye owayengusosihlalo ku-Congress yethu yona le e-ordinary eyalonyaka. Nguye owayenza konke, wayethula impumela zalokho okwenzakalayo. Even kuma-nomination kusiwa ku-Congress, nguye owayebamba ama-nomination wonke kulandelwa indlela eyayivunyelwe nokulandelwa i-constitution. So umuntu oyedwa ngeke asuke abe sesithi uyasola ubukhokheli thizeni bebandla ehluleke ukuthi akwenze lokho ebandleni emhlanganweni. Ubeselesikhathi babuKomichi engabuyi kumhlangano ye-standing committee ubesele isikhathi nje engahlanganile kule lebandla lonke wesokutshengisa nje ukuthi ngumuntu obevelesele ingqondo yokuthi athuthe. Abalaleli bangananzelela ukuthi ube nje lengqondo yokuthi aqale ahlale kuze kufike isikhathi sokuthi angagibheki eParliament abeseqala ke ukugila lemkhuba yakhe esegilile. Kodwa akulanto esingayitsho ngaphandle kokuthi abantu vele bayaphuma emabandleni amakhulu afana leMDC baye ngaphandle bayezibonela ukuthi kubumba ibandla lokukhokhela abantu kunzima okunganani. Akusoze kumangala sembayembaye simbona sephendukile ebandleni leMDC esefuna ukuba lilunga njalo.
Unkomithi ukhala ngobukhokheli bukaMonzora uthi akulalutho Dube. Sesike sezwa abanye njalo abafana laboMzuri labo bekhala ngokufanayo. Bengaba bemsukela yini ubaba uMonzora lapha kumbe uyasilela ebukhokheleni lapha?
Yebo kambe uyakhala ngobukhokheli bukaPresident Monzora. Isintu sithi akukobolingela sici. Alokho kusho ukuthi noma ngubani la ikomiti nxa umuntu engafuna nje angasuka akhale ngaye langalokhu langalokhu ya. Noma ngubani noma ngupho umkhokheli kuzana kusisisi nxa umuntu engafuna nje ukuthi adinge ukukhala ngaye angakhala ngaye. Kodwa okuqotho okumele abantu babeyikwazi ukuthi ibandla le Movement for Democratic Change lilendlela elivula ngazo indlebe ekutheni abantu bakhulume zonke izinsolo zalo. Bekumele ekuchilo lokho engakaphuma ebandleni engekho ku press conference sizwe ukuthi ukhala ngani. Manje khona okukhulumileyo lati besikuzwe okokuqala okutshengisela ukuthi inhloso yokuyakhala kubona izindaba eqansuqa intaba esiyakhala ephezulu khona le ibingasiyo yokulungisisa. Bekuyindlela nje ukuthi ukuthi umuntu achiye thela inhlabathi. Sizananzelela ukuthi ubukomishi wazama ukuthi abe ngumkhokheli ku-Extraordinary Congress kwehlula. Bazama ukwenza enye press conference belabo mamkhuphela bomdzuru ukuthi sebetshintsha impumela zabantu kwehlula. Waphenduka wazama waswela ukuthi anominate ku-Ordinary Congress kunguye owaye ngusosihlalo ekhangelelo lohlelo. So yinhliziyo nje ebuhlungu entethe esizikhipha inyawo. Asingeke sikusole kangako ngoba muntu lo muntu ulendlela thizeni ayenza ngayo izinto nxa esizwa ubuhlungu ngalokho ayehluleke ukuthi abekwazi. Kodwa kuyatshengisela ukuthi ngomva kweminyaka emine ngangako baba ukomiti bengakafundi ukuthi idemokhrasi isebenza njani. Ayisebenzi ngokuthi wena ufunani, kuya ngokuthi abaningi ebandleni bafunani.
UMonzora uzancintisa yini kukhetho lukamongameli tu?
Yebo, siyalungiselela kabanzi ukuthi baba umongameli uDouglas Monzora abe kukhetho lwe-president lona lolo luka-2023. Uzabe ekhona ngumuntu oseyenzile yonke ipaperwork osemelele nje ilanga le-nomination day. So ubaba uMonzora uyabe yi-presidential candidate emele ibandla lethu le-MDC.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Namuhla lusuku lokugcina olwabekwa yinkantolo ye-Constitutional Court ukuthi idale le-Parlamente libe selikhulumisene ngodaba lokudula kwemali emele ibhadalwe ngabafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Laphuma njalo lesinqumo sokuthi iyehliswa na limali. Ikomiti yePhalamende ebona ngezemithetho iyona elamalunga ambalwa nje ihlafunelo ludaba phakathi kweviki yanquma ukuthi kayisoze yehliswe imali okuyinto ecunule abamabandla achiyeneyo agoqela abe-Triple C labezanu-PF. Akucaci ukuthi Constitutional Court izasamukela na isinqumo sekomiti le kumbe hatshi. Okwezelo ludaba emthethwandaba esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele yehlise imali. Umnumzana Divine Mhambi Wobe ohola ibandla le-Nationalist Alliance Party uthi usacabanga ukuthi bathathe manyathelo bani njengoba ikomiti yePhalamende bona ngezemithetho iyalile ukuthi yehliswe imali. Phansi komthetho abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili i-$20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lwamalunga ePhalamende bona babhadala inkulungwane eyodwa i-$1,000. amabandla ezombusazwe amanengi athi akalayo limali. Abancintisa kukhetho lamakhansila bona kababhadali lutho. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo meli weBinga North edale lePhalamende olilunga leTRIPC umnumzana Prince Dube kuSibanda endawonye lomnumzana Belief Gawule ilunga leZanu PF. USibanda usungula lingxoxo.
Abantu abayibo abasibuthwayo khathesi ibandla leZanu PF ngabantu labanahamba betshengisa amandla awokuba ngababusi bewasebenzisa ngendlela futhi engayisiyo. Kusobala ukuthi into abayidingayo bona ukuyenza yikuthi abantu bonke asebengabayanga and abantu bonke sebengabayanga Dube ubuyanga babo budalwe yona le iZanu PF. Khathesi nxa sikhuluma nje amasosha, amatitsha, amapolisa, all civil servants, the majority of them bahola maybe $10 kumbe imali eyaphansi. So bese besuka ke bethi yithi esilidlelayo mina salenza libe ngabayanga alisavunyelwa ukuthi lisichallenge phakathina kombuso. So kufuze sibe lokhu sibusa njalo silidlela. So siyalifakela imali okuthiwa yi-1,000 ukuthi ube ngu-MP. Siyalifakela imali okuthiwa yi-20,000 ukuthi ube ngu-president. Osokusitsho ukuthi abangabayanga basavunyelwa kuleli lizwe ukuthi be-conteste izikhundla bebuse ilizwe belibuse ngendlela engcono. And then lokho kawuhambelani lesisekelo sombuso u-section 67 we-constitution yaseZimbabwe.
Ye, mana khonapho-ke ungakayigatshana sibisi uba uGawule. Gawule uyazizwela lapho uyakhuluma uSibanda. Ngena khonapho.
Ngithanda ukuthi ngithi mina sikhulumeni ngama-fees analawo i-nomination fees esikhulunywa ngazo. Sise sikhuluma ngokuthi kade vele khona okumele kwenziwe kuyini. Kumele kulandelwe indlela yaleyana ukuthi ama-fees la amele alawulwe ngobani. Ukuthi kube ngobani abathi akube le mali engaka ebhadalwayo and so on and so forth. But into eyinanzelelayo ukuthi hhayi yona imali leyo yona. Singakhuluma okuningi ukuthi hhayi abantu abanzima izweni ibuleyo ngoba lahle sikhuluma i-politics lezingalamsebenzi. I-politics lezi asikhulumeni ngeqiniso ukuthi imali leyo enkulu kakhulu. Abantu ze iyabakhama abafuna ukuncintisa. Ngoba ukuncintisa lokho akumelanga kube ngabantu abanothileyo kuphela. Abalezi mali kumele kube ngakwabantu bonke itshela abayanga bamele bencintise benelise ukuthi bancintise kube ngumlandi wakhulumende ukugcwalisa indleko zalabo abafuna ukuncintisa ngoba kuyimali yama-taxpayers emele isebenze emsebenzini naleyo. Kuliqiniso ukuthi abantu babefuna ukuzikhethela abantu babo wenze lolutho mbawula lutho kodwa nabantu befuna ukukhetha bayakukhetha. So awube akumelanga lokuze le mali ivalele abantu ukuthi bame bancintise khonokhwana akwakulunganga lokhwa kodwa ukuthi sibale ukuthi le imali awuzame ukuthi efisenze short enjekwayathini ivalele abantu lati hhayi asikhulumeni ngemali ephezulu kufana lomtengo ephezulu eyalezi usuku engeneliswa ngabantu intengo iphezulu imali yemthelo leyo ukungena kuncintisaneni iphezulu yona.
Ye, wathi singenise-ke ubaba uSibanda. Sibanda uyakhuluma lapho uGawule.
Yikho ngitshile ekuqaliseni ukuthi ubhuru wami kandivelene ulandane emsakazweni ngoba ngale ngomzukulu ngabamtsheli okwenzakalayo okuningi. UGawule uyakubona okubonwa ngabaningi ngoba kayisiye walaphana. Izolo edalela ephaliyamenza izanu ivimbile aqalisanga izolo vele indlela iprocess yakhona bayihambise ngendlela yokuthi amasizo nalawana ehlale enjalo izanu esifake khona. I-Parliament Legal Committee bekulama-members amahlanu amabili engewe-opposition abezanu PF bebathathu yibo abavote ukuthi khona ama-fees abana-endiana a-right. Abe-opposition bebethe hathi bakithi intengo le yabantu kabayikwanisi njalo kayihambelani lesisekelo sombuso welizwe. So-ke yiphathi yakhe bakungenisa lasepaliyamende sazama ukuthi hhayi sibuyile-ke leyo riportile ten phakathi komphakathi lapha siza ukuthi laba bantu laba bathathu abezanu PF abayibo abathe bona imali lezingasihambi ezinjalo bakutsho ngaliphi kwenze ukuthi sonke sizwisise bakuvimbile
phobo
izanu PF ezama ukuvalela phandle abantu ukuthi bengangeni lapho abatshontsha khona.
Ye, khonapho-ke uSibanda baba Gawule yamuzi yayibeka indaba ukuthi kukhanya zani kuyavinjwa kule nto evinjwayo la ngokutsho kwakhe.
Kungaba njalo ukuthi kule nto evinjwayo kodwa kukhona ukuthi sithi intengo enaleyo yokuthenga ukuthi abantu bancintise ama-fees nala aphezulu vele ayakhamba ayeneliseki kufana lentengo njengoba sikhuluma nje namhlanje intengo zikhama abantu intengo zikhwelile phandle lapha ukuthi izinto zonke ngemali yethu le especially eZimbabwe azithengeki awunasikhala sithi intengo iphezulu kumele kube lendlela yokuthi kulungisiswe kungacindezeli abantu bonke abafisa ukunintisa umuntu oluthi kulilungelo lakho umuntu wonke ukuthi anintise kodwa akumelanga kube ngumuntu othi nxa isithi uyanintisa ayehluleke ukuthi anintise nxa uthi imali kalayo kufana nokuthi xa umuntu efuna ukugada siya edorobheni siyathenga imuzi kumele imali yakhona layo yokugada le ibe yimali enelisekayo ukwenzela ukuthi layo ahambe ayeshiya khona ngale le mithi yakhona ayayithenga naleyana ibe yimithi enelisekayo nxa ethengise kumbe imbuzi yakhe ephose enandlela ukuthi uyakwanisa ukuhlanganisa zonke izinto sikhuluma ngentengo ephezulu la esiqala ukuthi ngabe kuthiwa kwehlisiwe ukwenzela ukuthi abantu abanye nabanye bakhona abanye abangalamabandla abazimele bodwa abangama-independent bayafuna ukuncintisa labo imali naleyo babenganayo so ngako-ke intengo leyo iphezulu
ubala khonapho-ke baba Sibanda
ugawule kaphenduka ekhaya vele lesi isikhathi sakhe sokuphenduka ekhaya ngoba indlela ugawule ayibeka ngayo yiyo indlela ebekwa ngayo ngumphakathi wonke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edalile ephalamende njalo ulilunga le-TCCC ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule ilunga lezanu PF selikubonile na okusemaphephandabeni iZim Live ithi abogatsha lwezendle baye esikwesinye isikolo einsiza ukuyaxwayisa abafundi ukuthi kumele baqaphele isilwane esesihluphile kulumango. Iphephandaba leChronicle lona lithi oke waba ngumsekeli kamongameli njalo oyisiphathamandla seZanu PF umnumzana Kembo Mohati usesole intatheli zindaba zaphetsheya sithi zibhala kubi ngokukhuphuka kwentengo eZimbabwe ngenjongo yokuphehla ukungahlaliseki elizweni. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanwanani Studio 7 basakaza wahle siyabonga inhlelo zenu elisiphazona imihla ngemihla awu amhlophe shuwa namtatawule ube yindoda emadodeni ulikhiphe iqiniso njengoba linjalo hayi khona ensukwini yathi into isegcekeni noma iphikiswe iphikise namtawu uyavuma siwile ukuthi hhayi oyihlo baphambanisile kakhulu
isicelo sami kustudio 7 lapho oGibbs Dube labonkomo lapho ukuphinda uhlelo lo-live talk mbona ingani ngesinye isikhathi esiphongumphela nje ngoba akuluphinde liyenza khona 30 minutes lokhu eliphinde into yodwa ividiyo nincaze liyidlulisile kungabe ngcono abanye bahlangane layo ku-social media nxa lingila kumbokunye okokwenza kungabe ngcono li-chime music kulokuphinda into hayi i-live talk lingayibuyeleli nxa i-30 minutes sezitayile sezikwanile ukuthi lifakile indaba lingaziphindi futhi angikwazi zonke kumbe ngikhulume ngagijima ngoba angikwazi isizathu sokuthi zona vele ziphindelwane lezi ndaba ukuthi ziyaphela ngithi ngilalele kuphinde indaba engibe ngizilalele futhi hayi mina ngampasa kakhulu ama-corrections hayi angiwafuni
sanibonani siwe sakithi sakumthokazi bengicela sibambaneni sifuneni inkululeko kwelakithi siyahlupheka abezizwe ezimathanda elizweni lakithi ngicela Ndebele hlangana Mthokazi hlangana konakele kwelakithi sidla imbuya ngoluthi asibambaneni madoda konakele konakele okukhulumayo undodana kuzencane mbuya phansi ejoloshe
angibengelele emsakazweni sibonga indaba lesinikeza zona zimnandi impela uluju umfoka Ndlovu lo ekhaya ngakudaboka ngisinkaba yezwe emasase kumakhinda ngimsakaza ngicela ukubingelela ekhaya kumakhinda emzini omkhulu ngibingelela okhulu umgodoyi nabogogo ababili kanye nabazukulu esabashiye ekhaya phinde ngiye ngasekhaya futhi kogogo okuzalwa khona umama ngibingelele ugogo wamadlodlo lokhulu umoyo ngithi liphile badala bethu liphile kakhulu Nkosi sigcine lina siphinde futhi sibonane ngokunjalo siyabonga
ye 27 siyabingelela linjani lami khona ngapho hayi thina siyajabula ngokuthela indaba ezimnandi ezilamaqinisa eziphethe uhlwenzi lwazo zonke hayi lokho esikuzwa ngapha kutatiri kugadzira migwagwa amakliniki ngapha egadzirwa yita abantu nemali zethu
Ntunga uvuka njani lapho uvuka njani bhuti omkhulu uvuka njani bhuti omkhulu hey madoda akwenzakala kwelethi lizwe kunzima madoda kunzima kunzima bese sicela nje siguqa phezulu sicela kuNkulunkulu wethu ophezulu ukubana nje engasincedisa ekwanise nje ukusithathela bonke bona la abantu bezana abathi bahamba bakulimpo okokuqala iqale ngaye siwile upresident ukuthi ngabe kuyakwaniseka nje uNkulunkulu wethu emthathele amavoti la engakafiki lawa nkosi yami hayi mna ngakwazi sihluphile thina umtalalo bantu benkosi asisakwali ukuthi senzeni sicatshe ngawo usikhala nangu ubolele ejele ngumnankakho awubakithi kanti ushuwa kuthiwa kutheni bantu benkosi thina sisakwazi phela ukuthi sicatshe ngaphi ngalizanu p f li awu madoda kodwa lokhu abakwenzayo ngomnyaka lathi siwuthethe umbuso madoda abantu bengakhali obaba ugawule bengakhali ojuma bengakhali omnankakho bengakhali ngoba lawo basazobona
Studio 7 salibonana enkundleni enkulu basakazi bethu abahle kunye nabalaleli hey ha siyasizwa indaba mpela abaphawula abaphawulayo nangama voice note hey siyayizwa indaba kababa bathi uGeorge Zikhali hey kuyinto ebuhlungu kakhulu emehleleyo into yenzeke kuwe kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi athathwe avalele ejele ngaphe nganacala hey hayi umbuso waseZimbabwe uyasihlukumeza impela namfuna ukukhuluma amanga abantu bezani PF liyasihlukumeza yazi namasizwe into ezifana nalezi siyahlukumezeka kakhulu emoyeni siyahlukumezeka uma kuthathwa umuntu onganacala avalelwe ejele ayaliswe nokuthi akhiphe imali yesibambiso yebhayi but kuyokhishwa abantu abadlengulileyo kahle kahle usuke ungasazi ukuthi umthetho ingalo yomthetho isebenza kanjani uma kunjalo usuke ungasazi niyazi kuyinto ebuhlungu kakhulu but anyway kasinawo amandla okuthi simkhiphe ejele aphuma ayosebenzela abantu abakhe ube niqhawe yena ngithi kodwa engakutsho ukuthi sohlala sinaye somlwela ngomkhuleko because kubhlungu kakhulu into emehleleyo njalo bamalela nokuthi akhiphe imali isibambiso sebail eZimbabwe kunzima kunzima kakhulu
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka kuyadumaza kakhulu ukubona uJob Sikhala ehlupheka ejele evalelwe okomnyaka wonke okokuthi akusela lenhlansi ukuthi uzaphuma evumela abantu bakhe labo abafelayo lamanje ejele ngoba soze kuyokhetho elokhu ephakathi izanu PF ayibonisi lokuthi izomkhipha noma nini so uJob Sikhala uyabonisa ukuthi ungumuntu wabantu wabotshelwa ukukhulula abantu since lokhu bavuma iphathi yabo isaseyi-MDC kuze kuye manje yi-true leader ukuthi uzimisele ukuthi amaZimbabweni ngabe ayakhululeka emaketaneni ezanu PF la khona kodwa ngebhadi lawo maketane asezehabopha yena amfake entilongweni akula lo muntu obonisayo ukuthi uyabuza ubuhlungu kaJob Sikhala nde kumele akhitshwe abantu bezanu PF bangqashangqasha bakubona kuqondile ukuthi uJob Sikhala kafele ejele ngenxa yokuthi waye efuna ukukhulula amaZimbabweni so la amaZimbabweni akubona kodwa wonke nje abukile ukuthi uJob Sikhala ulungile afele ejele kungalacala lelilodwa alimoshela umuntu ukuthi icala kaJob Sikhala uyindaba efuna ukukhulumela abantu beZimbabwe abangakwazi ukuzikhulumela indaba efuna ukukhulula abantu beZimbabwe abahlukunyezwa izanu PF yena ebhekile kuphela nje uJob Sikhala ufela logo nje noma engafela ejele iqiniso lembala ngeke lafa laphela abantu bezanu PF kumele bekwazi ukuthi ukuhlukumeza kaJob Sikhala kungaphansi usandla sabo ngoba noma bekhuluma bathi uJob Sikhala ufanele efela ejele mina ngazi bakhuluma ngani abantu bezanu bekhuluma into embi kangaka ngomuntu ongalala icala kungalabo abantu umthetho awusekho kulelo lizwe
Yeah. Studio 7. Salibonani basakazi bethu kanye laba laleli bethu. Be Studio 7 siyabingelela emagubeni wanomhlaba sithi izinyane lesilo sizinyama sikamthwakazi. Uyabona indaba zemali kwakithi eZimbabwe lokhwana. Bengiye kumali mami le Cholocho. Hayi kunzima. Indlala zodwa ngapha zimali. Imali okhona vele mina ngikwazi lokuthi imali lizwe banele ngela mali ngoba leya nto ayisebenzi sidalo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele amazwi yabo ngeWhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika luloke lusekudwini udaba lwake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump obotshwe ngolwesibili wamiswa enkantolo esetheswa amacala okuphatha buchapa imfihlo kahulumende ngesikhathi esabusa. Abantu abaningi emhlabeni jikelele bayalulandela ngelihlo lokhozi loludaba. UTrump uvulelwe amacala lawa ngabatshutshisi ngemva kokuthola elengwalo ezilemfihlo kahulumende engamelanga ibonakale. Abatshutshisi bathi uTrump wayegcine lezi ngwalo buchapa zingavikelwanga endlini yakhe eFlorida. Khona abathi bekulakho ukufaka ukuvikeleka kweMelika engozini enkulu alubanazi finyelelwe ngamathororo kumbe izigilamkhuba. UTrump yena uthi uyahlukuluzwa ngumongameli Biden lohulumende wakhe ngoba encintisa kukhetho efuna ukubuyela esikhundleni sikamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube ohlala kweleBhilithane.
Owenzakeleyo kumnumzana uDonald Trump ukuthi wathi ngesikhathi nxa engena embusweni wazibona laphana esephethe ezintambo eziphethe wabona sengathi mhlawumbe kungabe kukuthi yena osephezulu kwakho konke okungabe kusenzakala elizweni. Ingakho wasesenza ezinyizinto wakhohlwa waphatha izinto budedengu ecabanga ukuthi uzoqhubekela phambili elokhu enjalo enguye oziphetheyo enguye umholi welizwe. Kukanti ke akuzange kusahamba ngendlela le yena ayefisa ngayo. Ingakho kwaphangiseka kweneliseka ukuthi kubonakale inkohlakalo noma ngithi kubonakale ukungaphathi kahle izinto zelizwe lezi ekwakufanele ukuthi aziphathe ngendlela elociko njalo lobunono.
UTrump nguye okhokhelayo phakathi kwabebandla lakhe lama-Republicans abancintisayo befuna ukumela leli bandla kukhetho lukamongameli. Kodwa ngokuvulelwa amacala lokhu singabona usekelo lwakhe lugugudeka yini mhlawumbe acine engasakhethwanga eselahlekelwe lusekelo.
Angiboni ukuba khona ukulahlekelwa kwakhe lusekelo nxa kuukuthi mhlambe usengatholakala elamacala ngaphandle nxa kuukuthi mhlambe kukhona okumgunyazayo noma ngithi mhlambe okungenza ukuthi agcine esehlehlela muva nxa kuukuthi mhlambe sokhangela iziqondiso noma ngithi izimiso zalo ibandla lakhe. Kodwa ke ngaphandle kwalokho labo abavele abamsekelayo kathesi asingakhohlwa ukuthi iningi labo ngabantu abayibo njalo esake sababona baze bafika esimeni sokuthi bahambe bayemlwela bayaxova laphana eminyakeni alidlulileyo esake sakubona kusenzakala kuvuka udlame okwakutshengisela sobala ukuthi abanye abaningi bakhe silaba esingababize ngesikhiwo sithi ngama-staunch supporters abantu abangakhangeliyo ukuthi kuhle yini noma kubi akwenzayo kodwa bona bathi bamsekela noma esezokuhle noma okubi ngenxa yokuthi okuningi njalo asingakhohlwa ukuthi ziningi izinto uDonald Trump azabe egxile kizo njalo ziningi izinto ezingamenza ukuthi abasekeli bakhe bengamehli izinto ezifana nalokho engake ngakutsho phambilini ukuthi indaba kakhulu e-AMP ye-Ukraine le-Russia bese kubuya njalo udaba lwakhe lokuthi ayehlala elihlabela ngaso sonke isikhathi ukuthi i-America kuqala. Kukathi nxa sisiyakhangela abanye laba abafana lo-Joe Biden kathesi bakhangela ukuthi wonke umuntu kodwa bengakhethi bala. Kodwa ke ngesikhathi sikaDonald Trump sasibona ukuthi abamhlophe kakhulu yibo ababehamba phambili ngenxa yokuthi babesekela kakhulu indlela ayebuya ngayo noma ngendlela ayeseza ngayo engathi icindezela abanye abantu abezinye izizwe ngithi abomunye umhlobo.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esihlala kweleBhilithane njalo ulandela ezombusazwe zeMelika ulwela njalo amalungelo kaZulu. Ayike kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Mina eyami impela sonto isiqalisile ndakanyala sempengo lechani ndinophumula zina langu ndintungamilinkomo lichone kuhle.